Ngiyathi mina umkambo lo ulethuba sibili elokuthuthukiswa yi-economy. Lo ulethe inguquko enkulu kakhulu. Kodwa udubo esilalo nguhulumende kathesi ongathembeki ikakhulu nxa sikhangele currency policy, ngoba uzakhumbula ukuthi eminyakeni edluleyo uhulumende wahle wamisa ukusebenzisa kwama-US dollars, abantu abaningi balahlekelwa izimali zabo. So nxa kuyukuthi uhulumende usela ama-policies asegcekeni njalo kulama-guarantees awokuthi izimali zabantu bazazithola nxa sebezifuna, ungenzakala sibili ukuthi umkambo lowo ube ngcono sibili ukwedlula oweZimbabwe Stock Exchange oseHarare.
Umkambo lowo uyabe uthatha ama-US dollars kuphela. So sithi ukuthi amaZimbabwean dollars nxa abantu befuna ukuthi befake iZimbabwean dollars baye besiya eZimbabwe Stock Exchange. Nxa kuyukuthi bale foreign currency yikho bazaya Victoria Falls Stock Exchange. Umuntu wonke nje uyakwanisa ukuthi aphatheke kumkambo lowo kulendlela ukuthi ungaregister ngayo. Njalo uhle uqalisa ukuthi ufake ama investments. Kodwa udubo yilo lolo lokuthi abantu kathesi kabakabi nethemba elokuthi nxa imali bengayifaka kumkambo onjengalo angama US dollars bazawathola na nxa sebefuna ukuthi bawathole ama US dollars wona lawo. So ngibona njengani yikho okumele uhulumende aphume egcekeni aniki guarantee sibili ukuthi abantu bazathola izimali zabo nxa kuyukuthi sebezifuna.
Ubona abazotshala imali zabo bebuya ngobuningi babo yini?
Abanye bazabuya, kodwa ngibona ukuthi bazabuya lobuningi ekuqaleni. Bazafuna ukuthi babone ukuthi i-stock exchange yangkhona ihamba njani, imithetho yangkhona ihamba njani. Bangaba khona sibili abazaqalisa ukuthi bafake imali zabo lapha, kodwa abantu nxa sebelethemba elokuthi izimali zabo zisafe njalo bazazithola, yikho abazabuya ngobuningi babo. Kodwa kathesi ngokubona kwami bazaba khona abalutshwane abazafuna ukuthi benzi esingathi i-experiment yokubona ukuthi kuyasebenza yini njalo kuyasebenza njani, bese bebona ukuthi bengaqhubeka yini.